So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo enanzwe elizweni kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla lele-MDCT.
Siyakwazi kulamasosha lamapholisa ayabe ethwele izibhamu, kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi azacina esihlabela lani, ngoba labo kunje badla ingwexo zomlomo. Asisobantu esithi abantu benze udlame.
Izakhamizi zendwangu line esiya phambili ensiza zithi sezidlela ivalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele izifuyo. Ngesikhathi emakwe eGwanda North bekhuza imihlolo ngemva kokufelwa zimbuzi ngendlela engajwayelekanga.
Lokuthi abantu bangafikela kuthuza khona ngani kule chiki kakhulu kuyaphansi kuyababhongela kubethusele, babalekile amanye ama-farmers ami lapha sekubabhongela, babaleka bachiya inkomo. Yiumona leso ubona nje ukuthi nxa kukwansi ukubhongela umuntu kutho ukuthi sokungambamba.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu esesibhedlela lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Donald Trump ulokhe esesibhedlela se-Walter Reed National Military Center Bethesda khonapho eMelika lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Udokotela wakhe umnumzana Sean Conley ubikwa esithi umongameli Trump kadingi kuncediswa ukuphefumula, kodwa abasadingisisa ukuthi bengamelapha yini ngokubizwa ngokuthi yi-remdesivir therapy. Uthi uselatshwe okokuqala ngalokhu njalo uziphumulele kuhle. Umongameli Trump uthwalelwe ngendizamtshina ye-helicopter izolo kulesi sibhedlela esuka esigodlweni se-White House, njalo ukhangelelwe ukuhlala esibhedlela okwamalanga ambalwa. EZimbabwe sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19, ukuthi inani lasebebulewe yilo lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili. Umfundisi uSam Swanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uxwayisa abantu ukuthi lanxa sebevunyelwa ukuthi babe baningi ezinkonzweni behlale beqaphele ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yileli gcikwane.
Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lapha emabandleni ngapha singakhohlwa ukuthi lumkhuhlane ulokhu khona, njalo lumkhuhlane lokhu udinga ukuvikelwa. So kuyadingakala ukuthi kube le nkonzo eziningi ezizayenzakala ukwenzela ukuthi inani labantu lingagcwali endaweni eyabe iyodwa. Bonke abantu abavula amabandla bebe nayo leyo temperature eyokudingisisa ukuthi umuntu uyatshisa okungakanani, ukwenzela ukuthi kuhlolisise ukuthi lumkhuhlane awukabambi yini abanye abazalwana abazabe befuna ukuzokhonza. Njalo mbona mina udingakala ukuthi lanxa umuntu ezizwe egula mbijana ahlale ngekhaya ayekele ukuya enkonzweni, ukwenzela ukuthi singathelelelani njalo singamemethisi lumkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxelayo ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo ananzwe elizweni kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla lele-MDCT abathi lisekelwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisala ukuthi liyangenela phakathi kwengxabangxoza ekumabandla lawo mabili, lisithi kufanele bezilungisele udaba lwabo. Osakhokhela ibandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukungena edalele parliamente lamanye amalunga ebandla lakhe bethathe izikhundla zamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance agxotshwa kuleli dale. Okuningi ngokuthi MDC Alliance ithini ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Yikho ke sithi kini mahlabe zulu sokuyisikhathi khathesi ukuthi lonke jikelele litshengisele liphume ezindlini liyegcwala estrithini mbe kobulawayo mbe kuseHarare. Siyakwazi kulamasotsha lamapholisa ayabe thwele izibhamu kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi amapholisa lawo lamasotsha azacina esihlabela lani ngoba labo kunje badla ingqeqo zomlomo. Asisobantu esithi abantu benze udlame singaze sithi senza lokhu bayanqaba, amadokotela enze lokhu bayababopha, amaloya lokhu bayababopha, amatitsha lokhu bayababopha. Yikho ke ngubani ohlezi kahle lapha eZimbabwe ngaphandle kwabantu abalutshwani abakholisayo kuzanu PF? Yikho ke ingqobe sithi asenzeni okusemthethweni singala dlame siphume demonstration peacefully sonke from Zambezi to Limpopo, from Manicaland to Binga, from Mount Darwin to Bidi Bridge. Akula into enjengeyenzakalayo ngitsho ngapi ukuthi umuntu uyavothelwa ngabantu ekuparlamenti lithatha amavoti akho liphe abangani benu. Kuyaqala embalini yokuthi ekubuswa esithi constitutional democracy. Asibusukumeni sitshengisele ukuthi lokhu yincwala, kuyazila abakwenzayo.
Lithini ngokuthi unkosazana Kope lezinye iziphathamandla ze-MDCT sezingena edale le-parliament?
Safaka ama-objections abazange babale, bathatha bafaka emanzini njengezibi. Sesimangala namhlanje sokuthiwa sebe ngamalunga e-parliament, ama-senators noma ama-proportional representation. Abajonganga thina, bajongelina ngoba bafuna ukudeclare i-one party state. Libazwile sokuthiwa i-MDC sihlanyela izikhali, sebedinga izikhali emazweni bathena abantu. Kambe liyakhohlwa yini ukuthi yikho abakwenza kuzaphu PF zaphu lobaba uJoshua Nkomo waze wabaleka wayacatsha England? Sesibona ukuthi abantu beZimbabwe bafanele ukuthi basukume batshengisele ngoba akusena sizathu ukuthi abantu baye kuma-election. Ethe sikhangele lesi sithi sizangena kuma-by-election, sibatshengise mhlophe ukuthi ukhuphekala abantu. Sebecatshe ngemva kwe-coronavirus, sebefaka umthetho ukuthi akula ma-election indefinitely.
Sikhulumele iziphathamandla ze-MDCT, bathi bona amalunga e-MDC Alliance awangeke abuya ku-Congress abayiqoqayo. Lanxa babe kuma-structures ka-2014, kuyamela beqale bebhalele kuqala becele imvumo ngoba abanye babo abalandeli umthetho, abanye babo bayenza ubudlwangudlwangu obukhona kathesi e-Harvest House. Liyakuvuma lo?
Ngiyamangala. Angithi uMonzora labangani bakhe bahlala besithi bona ngama-constitutionalists abasoze bakhethe abakufunayo judgment. Kufanele lo muntu okhetha okufunayo kuBhayibheli. I-judgment abazange bathi hambani liyexotsha abantu. Ama-structures ka-2014 yiwo azakhetha entsha upresident omutsha. Bonke batshela abantu amanga ongani bafuna ukuya kuCongress bona besazi ukuthi vele abalabantu. Babe sebesesaba besazi mhlophe ukuthi ama-structures ka-2014 azavothela i-leadership ka-baba u-advocate Chamisa. Konke lokho kutshengisa ukuthi bayesaba ukungqikilana lathi. I-spokesperson sabo sazivele singekho kulezi zikhundla, baningi bonke asebephongubazelwa kunaphana. Yikho ke mahlabezulu sithi ingazala umuntu, sichayinde ukuphansi ukuthi le iCongress uma bexotsha abanye abantu ayiso zibe khona kuzaba ngamingxamangxoza kuze kube ngelinye ithemu lokungalaludo ngoba iParliament yethu vele sebeqedile singisancengani ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxela ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Khalipani Phukeni, ogcizelela ukuthi ibandla lakhe lilandela umthetho, njalo lilosekelo oluningi.
Hayi, ngiyabonga msakazi. Ukunqoba sizonqoba. Nginamafoni angu-3 manje. Engu-3 nje la mafoni ngoba ayakrasha ngendlela abantu abaza ngayo ku-inbox bethi siyabonga yiwumhlangano wethu le siwaziyo sesilinde u-2023 bathi futhi kithi lingazideleli i-support lilayo siyaleseka kakhulu. Ngabe wabona ama-numbers ethu sisenza i-21st anniversary kuyasabisa nathi sinje besingazi ukuthi ha abantu basisapota kangaka. Abantu abalapha Morgan Richard Twangirai House ebizwa kuthiwa njalo i-Harvest House ngesinye isikhathi, hhayi ngabantu be-alliance laba. Abanye babesi-infiltrate-ile. Ma ngabe ufuna i-unity awuhambi uye hijacker i-headquarters ye-party. Anto yazi i-constitution ithi ama-party assets and everything konke kungaphansi kuka-president. So i-action yabo yena liyana ibonisa ukuthi bayadelela ngabale ku-alliance. Ubabona ngani? Ubabona ngendlela benza ngayo izinto ku-MDC asenze ngaliyana indlela.
Manje lizasebenza njani labani benu be-MDC Alliance njengoba sibona ukuthi abanye lokhu bexotshwa edalele iParliament?
Njengoba ngihlala nginje bababezivizile ngoba bathe bona abasengama-members e-MDCT. Okunye bakwenza ngokukhuluma, okunye bakwenza ngendlela abenza ngakhona noma ngendlela abangenzi ngakhona. Okuhle kusitshela ukuthi lo asisenayo lento ngeye-MDCT abangasoma members e-MDCT abazukuba khona.
Lo ngumnumzana Khalipani Phukeni, isikhulumeli se-MDCT, sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela
ntwandwe. Izakhamizi zendwangu line esiyaphambili e-insiza zithi sezidlela evalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele amathole afika phose alichumi yalimaza amanye. U-Albert Ncube usipha lolu daba esefilabhosi.
Izakhamizi ezixoxela umsakazo we-Studio 7 zithi kusukela ngenyanga kaNcwabakazi kusiyafika lamhlanje ingwe le sidle amathole ayisiyagalombili amanye atholakale limele. Isigaba sendwangu line sigondolozele izintaba njalo ezinye zisekele umfula uMzingwane lapho kucatshangelwa ukuba lingwe ihlala khona labandlwane bayo ebhalwini. Lokhu sekuthe izakhamizi zakulimango zisesabela ukuthi zizaphelelwa izifuyo. Usobhukwendwangu line umnumzana Godfrey Ndlovu uthi sebehlezi belusile amathole besesaba ukuthi bengawavulela azadliwa yingwe. Umlisaka wadwane insiza North umnumzana Michael Mahlangu uthi izakhamizi zendwangu line zifuna ukuthi lingwe izingelwe ukuze zikhululeke.
Izakhamizi zendwangu line sezifikelwe luhlupho lwalolu olwengwe esibadlele amathole abo. Lolu hlupho oselukhona bayafisa ukuthi ngabe kuyatholakala mhlawumbe ama-rangers ukuthi bazoyizingela. Amathole esiwadlile khona Asim 8.
UMahlangu uphinde wathi lanxa endulo ingwe ibizingelwa ngamadoda ibulawe kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho ungavumi.
Kathesi izinto zakade ukuthi uphonge uphuma ijumo kathesi sokuzima njalo abasekho abantu abalezibindi njengakudala njalo lo mthetho umthetho azavuma ukuthi liphungulwe ngaphandle kokuthi lidinga wona ama-rangers. Mina ngisesengumfananyana sabe sahamba sisiya kukhonale futhi phansi sokuthi sokudlile khuleni inkomo khona ngayo. Unfortunately asisakuvulalanga kwabaleka.
Ukansila ka-Ward 1 insiza North umnumzana Festus Ndlovu uthi sebethetha amnyathelo okuzingela lingwe ngoba isingozi lebantwini.
Udaba lwengwe kathesi sesikwenzile sesingikhulume lo DCC, district coordinator, sesimele amahantazi kuphela ukuthi abuye. They were supposed to come today. Sosihambe labo sebatshengisa i-area lapho kukhona khona. Lokuthi abantu bangafika lapho kuzuze khona ngani kule chika kakhulu kuyakwansi kuyababhongela kubethusele. Babalekile amanye ama-farmers ami lapha besekubabhongela, babaleka. Bachinko yimona lesubona nje ukuthi nxa kwasa ukubhongela umuntu ukuthi sokungambamba
kulicala ukubulala inyamazana lanqazi ingozi ngoba ikwebhula imithetho elizwe ekulondoloza inyamazana zendle njalo laba batholakala benza lokhu balakho ukubhataliswa imali engafika amadola emelika azinkulungwane ezingamathumi amabili kusenjalo izakhamizi zemagwe eGwanda North zikhuza imhlolo ngemva kokufelwa zimbuzi zazo ezedlula amathumi amahlanu ngendlela engajwayelekanga kunyanga ezisanda kwedlula. NgoLwesihlanu ekuseni imbuzi ezilithumi lanhlanu ziyitholakale zifile ngemva kokulunywa entanyeni zamunywa igazi. Sixoxelo nkosikazi Sila Sibanda umgcini sihlalo emagwe irrigation scheme othi abantu badideka amakhanda ngalesi siga.
Ngabe khuluma ababala abasobhu bathi seziyi-50 esezidliwe ngenyanga yenani. Izakhamizi zona zila kokwenza zilokwesaba kuphela. Lanxa becabanga ukuthi bangenzani kodwa akulanyathelo esebelithethe kwakathesi. Balokho behleziwe ngabantu abasevalweni. Siyobe sicela ukuthi nanjewana lilokukhuluma labantu abaningi abatshiyeneyo. Siye lisikhulumele labo engxeba angakwazi ukuthi inyamazana bani futhi ixotshwa njani ukuze siphumule.
Iningi lezakhamizi licabangela ukuthi le kungaba yimisebenzi yabathakathi obona ngokukhethwa kwembiko kugatsha lwezokulondoloza kwenyamazana zasendle. Umnumzana Dinashe Farao uthi kabakatholi imbiko ngalezi zehlakalo. Ukhuthaza izakhamizi ukuthi zingahambi ebusuku zibikele ugatsha lwakhe ngokuphangisa lapho zithe zabona lezi nyamazana eziyingozi ukuze labo bathathe amanyathelo ngokuphangisa njalo zivalele izifuyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendwa ngulayini bomahlaba ithwale ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Divana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCT.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwemukelwa kulolu hlelo. Bese ngithanda ukuba na ngibingelele ngendlela ephakemeyo bonke abalaleli.
Ungasitshela ukuthi uhlelo lwenu olokutshengisela ngesikhathi selunch elaliluqoqile lwahamba njani?
Yebo kambe kuliqiniso ukuthi njengenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU kwakube lokuhlela nokuqoqa ukuthi kube lokutshengisela kwakufanele kuthathe indawo ngesikhathi selunch kumbe ngesikhathi abantu sebetshayisa. Kusiya ngokuthi abantu basemakhampani nabo bekwenzela emakhampani nabo. Injongo kwakuyikuthi ufuswe ukuthi uhulumende afake isimemezelo esingathi yikudeclare. Isimemezelo sokuthi amakhampani wonke aholise abantu ngemali yemzini, esithi forex, imali ye-America. Lokuthi izinto zonke zenhle zithengiswe lamaselisa athengiswe ngemali yasemelika isathu kwakuyikuse sinanzela ukuthi i-economy isidollarize ngomuntu esefuna i-forex kodwa ke lokho akusaphumela ngendlela yakhona isathu senza kungahambi ngendlela esasikhale ngayo ukuthi kwasokula zinye izisebenzi ezazisebenza emakhampani athile ezazivele seziholiswa ngayenalo imali yemzini benikwa imali eyingxenye izimdola enye iyingxenye iyimali yasemelika ngokunjalo laba bantu bathi hayi babona ngathi lokho akusoze kuncede kakhulu ngoba nxa sebebuya betshengisela bona bekuma negotiations kungaba le ngozi yokuthi engxenye ebukhayo ngathi abasanegotiate in good faith ngokunjalo linda yaqalisa ukuqhula yagcina isehluleka ukuba nayiqhubeke yephambili
Kona vele ukutshengisela lokho kusanceda yini eZimbabwe ikakhulu okwezisebenzi njengoba sisazi ukubana iningi labantu kalisebenzi.
Yebo kambe kuliqinisa ukuthi singananzela lapha eZimbabwe abantu sibili abaningi abasekho emsebenzini lapho baqhathe khona abantu sebezisebenza. Ngokunjalo kuliqinisa ukuthi kuba nzima ukuqoqa abantu ukuthi abantu abaningi batshengisela ngobuningi wabantu bengasasebenzi. Kodwa ngakunjalo kulendlela ezingenzakala ukuthi phela bonabo labo abanye abangasebenziyo labo imali ukuze bayithole ukuthi abantu basebenze. So kungaba le ndlela ukuthi engxa yokukhulunisana izisebenzi labona abakwi-informal traders bona abana abazisebenzayo ukuthi nje kube lokukhulumisana kubanjani ukuthi hayi lana ubunzima lilabo nxa thina njengezisebenzi singatholi imfanelo eziqondileyo kuze singathengi lakini kuyabe kuyindlela yokubahuga kumbe yokuzama ukusebenza ndawonye ukuthi nxa sikhuluma lolu hlupho sikhulume njalo sindawonye.
Manje zikhona na ezinye indlela elibona ngani lizazisebenzisa ezingasoze kujengisela ezingabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zezisebenzi.
Yebo kambe nxa ukhangela ngobulutshana bezisebenzi nxa kuyiwo bodwa sithi sodwa esithi siyafuna ukutshengisela kuliqiniso sibili ukuthi hayi kungeze kwaba lamandla kangako ngabantwana bengasekho emsebenzini. Kodwa ke zikhona ke njalo ezinye indlela esingazisebenzisa lathi ngaphandle kwakhona ukutshengisela ukuthi sifuqe ukuthi uhulumende laye yazi asilalele. Ungananzela kathesi ngiyahlonipha into eyenziwe ngababalisi ngiyahlonipha into eyenziwe futhi yilaba omongikazi abezempilakahle ukuthi bathi sofika indaba le COVID kulezi ezingahambi kuhle bazihlalele ezindlini benza ukuthi uhulumende aphose abalalele nxa yangafiki lapho afika khona kodwa siyakwazi uhulumende ilitshe likhona entanyeni pressure balayo ngenxa yendlela ebenza ngawo amathisha kathesi sokuthi izikolo zivulwe yebo kanga abantwana bahambe ezikolo othisha bakho ezikolo. So ngokwenza njalo kuphela uhulumende engaqhubeka ngazo ngizisebenza enza njalo siqhubeke sibambana. So sizihlale emakhaya sithi hayi bo akulungisi indaba zomnotho bekuzenza ukuthi uhlupho lolu esilalo eZimbabwe luphele.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngokunjalo ngiyabonga ukuba ngibe khona kuhlelo ngithanda bana ngivayelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande linazo.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana siqoxa lonkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emtonjeni Women's Forum. Usichasisela ngenhlelo zale nhlanganiso. Sinanje eMthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama eyasungulwa ngomama ikhangele kakhulu izindlela ezingavikela omama ekuthini bengahlangani lodlame ngesikhiwo esithi ngama-preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labo mama ngendaba zodlame emakhaya. Sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ekuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni.
Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Si offer esithi khona ngama counseling services. Ama counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders, nxa kuyikuthi umama ufuna maintenance kumbe ufuna ukuthi kuyejintshwa intengo ye maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze custody esithi khona lapho mama esefuna ukuthi athathe abantu bakhe kumbe ethathele abantwana, siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi ezabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo.
Yiluphi uhlelo eligxile kulo kathesi eliliqhubayo njalo luhamba njani?
Silenhlelo ezimbalwa esizenzayo njengemthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lomphakathi. Sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba, abantu esithi ngama male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khona ngama traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende, ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama-church ekufundisaneni ngendaba zodlame, sikhangele kakhulu imbhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edolobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi basiphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolunye ihlelo esilenzayo, ihlelo ezimbili esizenzayo esecholocho, lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzivusa kumbe endabeni ze-local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, lokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo njalo lempilakahle agcwalisiswe. Khulunxa sidila indaba zodlame, thina besisipha i-toll free number yethu ethi 0801 0188. Kuleyo toll free number besenelisa ukufinyelela abantu abachiyeneyo njalo labo bekwanisa ukuthi basithinte ecingweni nxa bedinga usizo.
Lowo ngunkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum.
Nanko umculo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela ukhethwe njengomunye wabaculi abalohlonzi emncintiswaneni weRoyal, kodwa khona ezancintisana njalo labanye abakhethiweyo ukuze anqobe.
Isikhwa sakho nasi dipu awusazele. Kansiya da pai zalwa kona da pesikhosa na bendi. Enkayi bayantanda daminya batanda. Nikile nkitibenye da pe ewulomuzwa nikona. Wambaya mapusini lapho bahamba bantata khona. Isokethi fire iwe kiwo abakokulawayo baba bambini. Iyalibonga abahloniphe abalaphe emahofisini.
yentoni enkulu enzekisa yona ngokumphakamisa kwenu. Andawa ama amane wena rasana
lodi umculo kaSkhosana Buhlungu othi Rasta. USkhosana phela udabuka enkani eGwapa. Olivalelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.